kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 lwezi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba lo engu commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngabe izintweni zebandla lepolitics kade sabajena bona labantu abeku army ababe sempini ukuthi hlukanani lezalo PF ngoba lingene kwezimbuto umbuto kawulani lepolitics
ukulwisana kubandla lezano PF sokungenelwe libutho ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi namuhla esola kakhulu ukuxotsha amahlayana kwabantu kuleli bandla.
Kakhulu lokhu sikhathazela ngangapha kobulawayo eMathaven North and South lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu kuluhlu lwabavoti kukhetho omnyaka ozayo liphele lamhlanje. Ikhomishini yezokhetho iZEC isithi ibisibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili, i-2.3 million.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council babe lombuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlale ezivikele emikhuhlaneni efana lengculaza, i-BP, i-diabetes leminye.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7.
Ukulwisana kubandla lezano PF sokungenelwe libutho leZimbabwe ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi esola kakhulu ukuxotsha amahlayana kwabantu kuleli bandla, ikakhulu abalwa impi yenkululeko esithi lokhu kumele kumiswe ngokuphangisa. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla, uChiwenga uphinde wasola kakhulu amalunga ezanu PF angayanga empini esithi yiwo ahamba phambili ekuxotsheni abanye ngenjongo yokudiliza leli bandla. Abanye bathi lapha uChiwenga ubekhuluma ngabantu abafana lomnumzana Jonathan Moyo lonkosikazi Grace Mgabe, bona abangamalunga eqembu le-G40. UChiwenga wengeze wathi ukulwisana okukhona kuzanu PF sokubangele ukuhlupheka okukhulu kuZulu okugoqela ukusilela kwemali emabhanga. Uthe akulantuthuko ebekhona eminyakeni emihlanu edluleyo ngoba amalunga ebandla lezanu PF ephakathi kokudlephana kulokusebenzela uZulu. Uthi njalo ukuxotshwa kwabantu abalwa impi yenkululeko kumele kuphele. Wengeze njalo wathi umuntu wonke kumele anikwe ithuba elilinganayo kukhetho lwenkokheli yaleli bandla ngompalakazi ku-Extraordinary Congress. Amazwi kaChiwenga la aza ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kuhulumende lakuzanu PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMgabe. UMgabe yena ngokwakhe seke wasola ibutho ngokungenela kwezombusazwe. Owalwa impi yenkululeko njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi kusobala ukuthi uChiwenga usekela uMnangagwa, njalo uthi yinto engalunganga ukuthi ibutho lingenele kwezombusazwe.
Into esobala newethi ukuthi ubaba lo engu commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitics kade sabajena bona labantu abeku army ababe sempini ukuthi hlukanani lezalo PF ngoba lingene kwezimbuto umbuto kawulani lepolitics. kanti kusukela ngo 1981 iarmy ingenela kweze politics kubulawa abantu eMathebeleland kwakuyi army iGugurahundi was a 50th brigade of the Zimbabwe National Army sithi thina bavele bachasubula khona lapho ukuthi bazifake edakeni olungaqondananga nabo angaqalisa namhlanje ukuthi uzwela abantu ngentuthuko idevelopment naleyo isikhathi sonke lethu zami thina eMathebeleland for instance akasiboni development since 1980 kuyamangalisa kathi ukuthi athena kakula development kakula msebenzi kakhulume zonke izinto ezizakala ezibi akhulume lokuthi abantu babulawa izana kakukhulume akhulume lobusele obukhona ukuthi laye waye ngomunye wakhona kabakhuluma ngokudilizwa kwamaplaz akhulume ngakuthi kwabulawa abantu kudilizwa amaplaz iarmy yangene kakhulume zonke izinto ezimbi athi ukuthi yaxolisa ebantwini bezimbabwe yena njengomuntu okhokhela ibutho abesethi ukuthi kumele ukuthi iarmy yehlukanise nezanu PF ngoba into embi yonale ezakala ezweni lethu eyekelelwayo ngoba abantu singalazikhali singalamandla kasila indlela ukuthi sithi iarmy kayehlukanise nezanu PF
umgabena ubona eyiphatha njani lindaba
laye kakulanto angayenza mhlawumbe angakwenza ukuthi ambophe ngaye lesibindi senise ase abantu sokubulala abantu eMathebeleland ngambophe lomuntu sibone
bakhona abathi mhlawumbe lapha ibutho lingaba selizama ukuhluthuna umbuso ungabe ukubona ngaleyo ndlela na
ye kungenzakala ukuthi bafuna ukuhluthuna umbuso besenzela lo wabalekayo lo wafohlayo ongomunye layo isikhiwi balwela isigebengu esabulala abantu eMathebeleland yinto abayenzayo basebenzisa ibutho okungekho emthethweni ukuthi balwele izifiso zomuntu esingathi nayo political ambitions zikamnangagwa yizo ezishovayo la ngomthetho obamele ukuthi abotshwe
umnumzana Moses Mzila Ndlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra njalo ungumkhokheli webandla eliphikisayo eleansa ukuhlaziya amazwi kaChiwenga sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya
lapha ngibona ukuthi kukhulume indoda elobuhlungu indoda ekhanya inamazwi amaningi kodwa amanye amazwi akhona engaphumi kuhle kodwa ngiyabona ukuthi lapha nje bezama ukuphuma nje imicabanga yokuthi yena kajabuli ngento eyenziwa umujuru yenziwa umnangagwa loba engathanga kufaka isobala kodwa ekungibona mina
abanye bathi okusobala lapha yikuthi ubaba uChiwenga nxa esithi kulama counter revolutionaries abantu abangayanga empini athi yibo abadiliza ibandla lezanu PF abanye bathi ukhuluma ngabantu abafana labo Jonathan Moyo ilonkosikazi Grace Mgabe yena umgabe ubona ekuthatha njani lokho
vele phela njengoba ngitshile ukuthi nxa ungazu ukhiphe ingubo embethe amazwi akhe uqondane labo khasitule labo jata malukhrisi mgabo ngoba vele yena wavele wathi yena kudala ukuthi uba nomongameli i-state jacket so nxa abanye laba bethiwa khona kabayanga empini sibe ntshontshe i-revolution utsho vele bona utsho ukuthi vele kakubajabulisi bona ukuthi sokukhanya umbuso esiqondane labantu abangayanga empini ye-national army yafanange ingenele embusweni kodwa ngikelani indoda ikhulume nxa ilobuhlungu indoda mayikhulume ekucabangayo
abanye bathi lapha uChiwenga sezidalele udubo okuzalandela ukuxotshwa kwakhe umsebenzi ngumgabe ukubona kusenzakala ngaleyo ndlela
uyabona ukuthi ngibona ngathi laba abatsho njalo kulokhu yiqiniso okuthize ngoba siyazi phela umama yena uFirst Lady wayevele wathi yena uChiwenga ule nkinga wayevele wathi yena nxa liphuma ukuthi lingidubele malilingidubele eqondane layo so ukutho ukuthi icontract yakhe lani yayivele ikhona ethi yakhona ibe expire angikhole ukuthi izarenyiwa seqondane lokuretire lapha ngoba babevele bethile ababuyisayo ukuthi abantu besibuthi bazanikwa imisebenzi eminye hatshi lapha vele iqondane lomama lo wababusayo ngibona ngathi i-retirement yakhe siseduze
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseharare Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isithi ibisipalise abantu abayizigidi ezimbili lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 2.3 million izolo. Ihlandla lesithathu lizaqala mhla ka 16 kulinyanga liyephela ngompalakazi mhla ka 1. Uhlelo lolu luzaphela ngehlandla lesine. Abaningi bathi kusobala ukuthi izeki kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa njengokuthembisa kwayo ngoba bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. I-Christian Alliance ngenye yenhlanganiso ezikhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Sixhume isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSeni Sfanda.
Bona ngani lolu hlelo lukhamba bijana kancane ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi inani ebelikhangelwe emadolobheni wonke jikelele lokhu lilutshwana nxa sikhangele inani labantu asebehambe bayabhalisa amagama abo bathola ilungelo lokuyavota ikakhulu lokhu sikhathazeka ngangapha koBulawayo leMathaveni North and South lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu. Ngakho lokhu kuyakhathaza okokuthi ngibona ngani mina iZEC kumele ukuthi ikhulunyiswane layo ukuthi ngabe kuyaqheliswa lolo hlelo.
Kuyiwa nje kuhlandla lesithathu kuyini okungenziwa yiZEC okungenza abantu babhalise ngobunene?
Okokuqala ngizakhuluma ngalokuthina esikwenzayo. Thina sesidinge abafundisi abakwanisa ukuncedisa abantu ukuthi bathole amaphepha okuthi bahlala ngapha engathi ngama-affidavit. Sabangenisa ukuthi lapha okuba lamatende khona awezek labo babekhona bebelobela abantu izincwadi bebancedisa. Njalo thina bese singena emabandleni ukuthi sithi umfundisi ngomfundisi kaphume labantu bakhe bezama ukurejista. Nxa ngibuyela ngemuva ngikhangela yona iZEC ngibona ngani mina kuyadingakala ukuthi basuse amanye amathendabo endaweni ezingalabantu bewase lapho okuyabe kugcwele khona abantu engathi kumbe ngesilungu ama-shopping complex ezitolo ezabe vele sezilabantu kumbe indawo yabe vele ibuthene abantu bababaningi. Ngoba singakhangela thina sike sabhoda sananzelela ukuthi lapho iZEC ebeke khona ongalabantu abaningi kwenze isikhathi ngabe kuyizikolo zande zikolo ngicabanga njengempophoma laphana phandle kwempophoma.
Umnumzana uSeni Sfanda isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance.
Kunjalo nje izakhamizi zentalale eMzansi yeGwanda zithi ziyethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF abathi uhlelo lokubhalisa kakutsha ukuvota olwe-Biometric Voter Registration i-BVR luzaveza ukuthi uvotele bani osekudale ukuthi iningi lesabe ukuyabhalisa ukuvota. Lokhu kwenzakala iningi lezakhamizi zalumango lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuvota kungenani lokuthi uhlelo lolu lokubhalisa amagama abavoti luzaqala ngolwesine emhlubulweni weZansi yedolobho leGwanda. UVusi Sizwe Mkhwananzi usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kuvele emhlanganweni okhutshelwe ezitolo zentalale ngomgqibelo lapho iqembu leVictory siyanqoba ebelikhuba khona inhlelo zokulondoloza ukuthula kanye lemfundiso yohlelo lwe-BVR. Izakhamizi, inkokheli zomdabu kanye lezombusazwe ebezikulomhlangano zivumelene ukuthi kuhlezi kulokuthula esikhathini esiningi entalale kodwa hathi ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Philmon Ncube uthi ukwethuselwa kwezombusazwe sekuqalile njalo kwakathesi uZulu uyethuselwa ngodaba lokubhalisa igama lakhe kuluhlu lwe-BVR.
Entalale abantu bayethuselwa nxa kuthiwa kuyabhalisa ukuvota kusenziwa i-registration yonayo abantu kuthiwa khona bhalisane ama-phone number sibuze ukuthi khona ama-phone number lawo abhaliselwane kuthiwa khona mhlawumbe siyavota siyaba sibuza ukuthi khona i-phone number yakho asiyibonanga wena uvotela ubani. So ikwethusela kunye konokomkhathazana.
Unkosazana Juliet Noni oleminyaka kuzalwa ngamathuma esikhombisa uvumelane lonyonye sithi udubo lodlakela luvame lapho kuyiwa kukhetho njalo ludalwa ngabantu abavela kwezinye indawo.
Uyabona lapho ukuthi imana konde vela kumanyama wathi sabayalile ukuthi sinaso sitshane ngokuba vela kusincedile. Lakatesa kusincedile kanti kwavota imisebenzi abantwana kabana abantwana lokhu isiyegula thina siyavota ukuthi silungiseni izwe lethu asivotele ukuthi sibulale imakhelwane yikho sikhangelele ukuthi abantu kumele siwe mathwadi ekuvoteni ukuthi sibone ukuthi silandela indlela ile qiniso iyanga.
Imbongo uNcindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi njalo eNtalale uthi isifiso sakhe kubona kulokuthula esigabeni kungabi lokuxegana ngezombusazwe.
Sizwe sihloniphekile ukuthi sitshelwe ngokulandelayo ngamavoti lokuthi abantu kumele babekwazi ukuthi ubudlangudlangu ngasiwuvota. Okunye engikufisayo ukuthi abantu nxa bezenza umhlangano bengetheselani, bengatshelani ukuba bangaphromisani ukubulalana kodwa bencedisana bakhulume ngengqubekela phambili lokukhetha ukhetho umuntu okumelayo khona umuntu okuhlukuluzayo kumbe okwethuselayo.
UNkosazana Banele Moyo ngomunye walabo abangelalwazi ngohlelo lokubhalisa ukuvota olutsha.
Na ayibe singalalwa nje lokhu kangako sazi nje kweminyaka yonke ihlile kanti kwanamhla isingaka kwemuthi khona bezokutshela.
UNkosazana Siza Lobuhle Moyo oweVictory Siyanqoba uthi yaswelakala imfundiso nge-BVR okuzadala ukuthi iningi lingabhalisi.
So nanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi ama-organizations ahambe khona ngale ukuthi khona ebatshele information ye-BVR ngoba even u-phase 3 eqalisa izekhi zashika khona ngale kodwa isweli ukuthi khona izabhalisa bani.
Iziphathamandla zogatsha lokhetho lweZimbabwe Electoral Commission iZEC zikhuthaza uzulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobuningi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseNtalale.
Ku-Livetalk lamuhla sixoxa ngokungenela kwebutho leZimbabwe empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe kubandla leZANU-PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ukuzamazama komhlaba ukunyikinye ele Iran lele Iraq kuthiye abantu abangamakhulu amathathu befile kwalimala abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu.
Kwezempila kahle lamhlanje abahlangothi lweNational AIDS Council babelombuthano okukhuthaza uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni efana lengculaza, iBP, idiabetes leminye. Umcimbi lo ubuhlanganisa abahlabeleli kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku.
UMnumzana Kenneth Ncube weNational AIDS Council uthe umcimbi lo uyindlela yokuphendla indlela yokulungiselela umbuthano omkhulu oweWorld AIDS Day oza kuba khona mhla ka 1 Mpalakazi.
Ayithi esiqoqa umdlalo lo oweMusical Expo sihlose ukuthi sithole abantu abangathola ama services anjengokuthestwa, ukusokwa, ukuchekwa iBP, idiabetes, lezinye nje izinto ezikhangelane nempilo yabo.
Umqondisi weNAC wobulawayo uNkosikazi Natranyati uthe uZulu ufunda ngcono nxa kule midlalo ukwedlula lapho nxa behlaliswe eklasini.
Sinama-targets ukuqeda i-HIV le-AIDS ngo-2030. So lapho siloko sihlela uhlelo lelo le-program ye-HIV siyananzela ukuthi ibulawayo i-HIV prevalence okwakhathesi ku-14%. About 60% of abantu abale mkhuhlane ngomama. So, omama babuthakathaka abaningi bangikhona yibo abayahlukuluzwayo, bayaswela information ekwanileyo ukuze bezivikele. njalo sananzelela ukuthi i-society yethu iyacindezela omama ukuthi bengakhulumi kumbe sithi ngesikhiwa negotiate for safer sex.
Uthe bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo bengamemethekisi igciwane le-HIV. UDesire Moyo okhokhela iqembu le-Victory siyanqoba uthe iqembu lakhe lenza imidlalo ekhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi bazigcine bezivikele emikhuhlaneni besebenzisa inkondlo lemidlalo.
Silapha namhlanje ku-National AIDS Council Musical Gala ethagethe abantwana abale 16 to 25 years ama-issues e-HIV and AIDS. Pushing them to access ama sexual reproductive health services. So thina siya exhibita namhlanje sifundisa uZulu kakhulu injejane ezakhulayo mayelana nomkhuhlane we-AIDS. And njalo futhi as a performing artist siyayenza umdlalo wedrama ofundisa okhuthaza abantwana ukubana bevale bengavuli because i-theme yalonyaka i-HIV and AIDS. Well, it's a commemoration it corner, closing the tape to new HIV infections. So there is a umdlalo or 10 minutes of kuthaza intsha yakho lamantombazana ukubana beziphathe kanjani beqaphele izilo ezikhona emhlabeni ezingabantreda ubunjalo babo. So ike sikwenza njengeviki namhlanje.
Okhokhela iqembu lenkululeko yabatsha School of Arts i-IASA umnumzana Innocent Dube uthe njengabadlali balomlando omkhulu wokukhuthaza uZulu ukuthi azivikele emkhuhlaneni ngoba belabalandeli abaningi. Uphenyo olukhitshwe inhlanganiso ye-UNAIDS luveze ukuthi ngomnyaka ka-2016 ilizwe leZimbabwe libe labantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ababambe imikhuhlane kutsha. Kwaba labantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 ababulewe ngumkhuhlane we-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bakhona abachayele ihlombe okwenziwe libutho leZimbabwe elithi kalisoze ligoqe izandla kulabantu ababhidliza ibandla leZANU PF konke lelizwe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Chris Ndlela lomnumzana Mehlulo Moyo bebuhlelo oluphuma kuebulenjini weFacebook VOA Ndebele.
Ayi akunzima Dube ngani but akukhanya ngazani vele isingiyomndeni leya hayi bazama ukukwenzela uGrace Stulo lapha
kodwa ke anti ke uNkosikazi Grace Mgabe ungani ku-G40 so ke utshiwe ngakuthi khonokho ngani kwenzakala ungani kakufuni lamba socha asememadlodlongwane
hayi umbona ngazani nxa kungaba njalo kungaba ngcono yekela bebekulungise bona bodwa khona ngayo
ukuthi bangakulungisa sebethu
nxa bevele kuthana bebethayane cause ngoba lapho ngazani ukudlelwa ngengqondo zabantu la cause indlela umnankakwa wakhutshwa ngayo layo yengazwisiseki but kwakuvele kukhanya ukuthi khona na ukuthi uzaphuma labo bonke abe-team lacosta yonke yabo
sebefuna ukutshayikhu kumbe bafuna ukwenzani ngizothoseni lo moyo lapha ecingweni
ya abangenele kuye kulungi iZimbabwe ngana ayisela mthetho iZANU PF isenza ngendlela ethisa ngayo
so wena uthi kuthweni mnumzana
mina mbona no othingo nxa zingangenela something ngenzakala edeni kungaba le respect kumaphatlayo kusayo la elizweni
kodwa kungangenela ibutho akusoze kuhluphe khonokho
bangangenela for ukucontrola not ukuthi ibutho libuthi lize ngoba lingabusa ibutho yonke into izabe isenziwa ngefosi like ukubona kwamanye amazwe akuswa ngamabutho ukuthi akuhambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mehluleli Moyo obexoxa lomnumzana Christian Leah belo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today sixoxeni olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Kwa kwezemidlalo ababe ngabadlali bomdlalo wenguqu eminyakeni edluleyo bathi kumele ugatsha lweZimbabwe Football Association luhlale luqoqa imidlalo enjengalo obekhona ngempela viki edluleyo lapho abadlali beZimbabwe abadlale khona labo sowabo ababedlalela iqembu elidumileyo eleBarcelona. Kuviga uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli ngemva kwalomdlalo oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium ngensonto njalo ophele ezingutshikilo bhanqa 2-2 osengumqeqeshi osebenzela elizweni laseBotswana uMadinda Ndlovu utshayele ihlombe abaqoqi balomdlalo esithi benze into eqakathekileyo kakhulu.
Bayenze into eqakatheke kakhulu elizweni lonke, basenze sahlangana singabaphilayo ekujabuleni ezake zadlubhela. So mina ngibona ngani into eqakatheke kakhulu njengoba ubona nje abantu bebaningi kangaka, siyabathandazela ukuthi khona beyenze into efana naleyi lakusasa.
Umdlali okhalelwe ngabaningi ukuba abe yingxenye yeqembu lamakhehla leli elidlalelele eBarcelona uRonald Titiza Sibanda uthi ukholise kakhulu njalo ulethemba elokuba labantu ababukelela umdlalo bajabule kakhulu bembona esenza adume ngakho.
Sikholisile njengoba kade ngithe sizodlala ama-legends eBarcelona, so bona abantu laba ababuyile babhadala bakholisile ukubukela ibhola sikade sidlala. Lokho engikwenza lokho akumangalisi, vele mina ngiyazazi ukuthi ukupasa nokucreate lama-tens yikho engikukwanisa kakhulu.
Oyengukapteni weqembu layele ndazo sengumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Haumine ubekithemba Ndlovu uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo efana lalo wangempela viki iqhutshwe minyaka yonke.
Kungumuntu webhora ibhora alipheli emuntwini, yabe usuphangisa ukudinwa, but I think kumele kwenziwe almost every year. Into enhle kakhulu for our country and for our former players.
Sikhangele ezinye indaba ezimayelana lo mdlalo wenguqu. Iqembu leHarare City lo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup lonyaka ngemva kokunqoba eleHaumine nge-3-1 ngomgqibelo. Okuyimpumela yetsho ukuba leli qembu yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kucelela besidlisa linqotshwe nge-3-1 ngeleNamibia emdlalweni oqhutshelwe khonale kweleNamibia ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emibili yokuzwana amandla eliyidlale ensukwini ezedlileyo njengoba phakathi kweviki edlileyo linqotshwe nge-1 kanyange leLesotho. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Ukufuthelana kuZanu PF sokungenelwe ngabakubutho ngemva kokuba uGeneral Constantino Chiwenga ethule amazwi okusola ukuxotshwa mahlayana kwabantu baleli bandla.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. IZEC isithi sibhalise abantu abangu 2.3 million.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, lilala.
lontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.